endabeni zethu lamhlanje. Amalunga edalela iParliamente athandabuza ngemali uhulumende athi yabhadalwa kuntuba zemigwaqo ama toll gates ethiwa yi $57 million selokhu lezintuba zaqala ukusetshenziswa ngomnyaka ka 2013. Isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sinanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abasakhulayo iInternational Youth Day. Udaba lokusetshenziswa kwabantwana okwenziwa imuli yakoZamara betshengisela seludale inkulumo. Namhla silodaba lwabaphila ngokulibazisa uZulu ngokudweba lokubaza ama-artist aweZimbabwe Applied Arts and Craft Association. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusetshenziswa kwabantwana okwenziwa imuli yakoZamara betshengisela. Lingakhuthwa ilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo 15775 kHz kushortwave. Inombolo zethu zeWhatsApp zithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.